Alinga lichona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Namhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Meli Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Agenda lapho esixoxa khona ngodaba lomhlangano omkhulu okhona okwamanje ke koBulawayo ophela ngempela sonto othiwa yona iIdeas Festival. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Chris.
Ya ungasitshela ukuthi kuhamba njani kuIdeas Festival?
Namhlanje bakule conference eyodwa esibiza ngokuthi Peace Conference, bokuxoxiswana ngendlela zokukhuthaza uhulumende ukuthi abumbe ikhomishini le ebona ngezokuthula lezokulungisisa ukuphambaniseka okwenzakalayo emuva lapho esivela khona njengelizwe sethiwa i-National Peace and Reconciliation Commission. So ke inhlanganiso bezibonisana imbono yokuthi kambe thina singenzani njengenhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi sikhuthaze uhulumende wakithi ukuthi akuqakathekise lokho okokubumba leyo commission, njalo lenhlelo zokuthi laba abalahlekelwayo kumbe balahlekelwa zimuli kumbe balahlekelwa yilaba ababekhokhela izimuli zabo bangabhadalwa njani, kungenziwa njani ukuthi lize liye phambili kulokuthula njalo kulungisisiwe kwelathwa izilonda ezisemo.
Sizwa kuthiwa lizaphatha lo daba lwemali le eyayimele ibolekwe abasakhulayo youth fund, ungasitshela ukuthi kuzahamba njani la
kusasa? Mfowethu futhi wanginceda lapha kusasa kula mthi mathathu, enye ngiyabontanga eyiyo ezabe iphatha lolo daba olokuthi kambe ontanga baphiwa imali kwahamba njani, imali abayiphiwayo yahamba njani, njalo kathesi nxazo kuthiwa bayaphiwa enye imali iza kwebolekiswa njani, ibolekiswa obani ukwenzela ukuthi lizwe lonke ontanga bonke ikakhulu abangabe emkhonweni wesiNdebeleni ababekhala ngokuthi kabatholanga leyo mali bayitholise labo bakwanise ukuthi benze amabhizinisi lendlela ezinye zokuziphilisa. Bosokusiphi ke enye i-conference ezaba khona ye-local government lapho kuyabe kukhangelisiswa ukuthi ama-resident association kumbe lezi ezibona ngezezakhamizi zemadolobheni lasemadolobheni asakhulayo bangakhuthaza njani uhulumende ukuthi alungisise udaba lwama-provincial councils, alungisise udaba lokuthi devolution ibe khona elizweni njengalokho isisekelo sombuso sisitsho. And then enye i-conference ezabi khona eyobukhokheli benhlanganiso ezizimele zodwa iyabe ikhangela ukuthi kambe sesihambe ibanga elinganani ekuthini i-constitution ilandelwe, i-constitution entsha ilandelwe elizweni, njalo ukuhlukuluzwa kwamalungelo kaZulu kumiswe.
Ya ungasitshela nje ngamafitshane imbali yemhlangano wenu wona lowo we-Ideas Festival ukuthi yaqala njani njalo ijongene?
Ideas Festival le waba ngumbono weBulawayo Agenda ngomnyaka ka-2007 ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa ziyasebenza zichiyachiyene, ezinye zingale kubolupane, ezinye zikubohharare kubomtare, kodwa kazilalo ithuba lokuthi zike zihlanganyele ndawonye zibonisane ukuthi kambe lokho esikwenzayo siyangaphi, sokwenzeni kumbe sokudala emahluko bani endaweni eziningi ezijiyeneyo. So sesithi thina hathi kasidaleni indlela yokuthi imbono abantu babonisane banikane imbono engathi idala inguquko esiyidingayo ezigodini eziningi esisebenzela kizo. Yasikhula ke from ekuthini ibe nje into yeBulawayo Agenda eyayinxusa wonke umuntu from ilizwe lonke, yaba ngeyokuthi hayi iBulawayo Agenda isi-coordinator njalo iyawenza wayo ama-activity but iphinda inxuse namanye ama-organization ukuthi azobukisa imbono kumbe azobukisa izinto azenzayo eziningi ezijiyeneyo, njalo ethapha imbono yabanye yezinye inkokheli nje ezivela kwezinye indawo ababe bengaveli kizo ukuthi kambe kungenziwa njani ukuthi impilo zabantu zibe ngcono. So kuphinde njalo kuhlanganyelwe nozulu, uZulu naye akwazi ukuthi kanti kambe laba abantu abazibiza civil society bavele bangobani, badlala kumbe ngathi bayenza mehluko bani kwezentuthuko elizweni.
Manje ngokubona kwakho kuyaphathisa na ukuthi liyenze khona lokhu, njalo ungasitshela ukuthi kuba njani nxa liqedile khona lapha emhlanganweni nalo?
sikubona kuphathisa kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi elizweni lapho okusuka kuqhakatheke khona kakhulu ukuthi uvela kuliphi ibandla kumbe ungwawo uphi umhlobo into engathi yimbono isuka ingatholi ithuba isuka vele ibe indiva nje abantu bangayithathi bayisebenzise baqale bakukhangela ukuthi kambe wena uliNdebele ngoba lishona ngoMBC ngoMwezana kodwa thina esikukhuthazayo ukuthi abantu kababonisane kabashare imbono engathatha ilizwe lonke liye phambili sikubona lokhu kusebenza ngoba inhlanganiso eziningi ziyenelisa ukuthi ziyebukisa imisebenzi eziyenzayo ziyenelisa ukuthi zihlangane loZulu uZulu azela azebuza imibuzo azisise ukuthi kanti vele inyamazana le okuthiwa zinhlanganiso ezizimele zodwa zivele zijongeni njalo zenzani siyabona eminyakeni kulokhu kukhwela ama numbers inani labantu ababuyayo bezongena lo umkhosi
hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabavalelisa abalaleli ngibakhuthaza njalo ngibazisa ukuthi kusukela kusasa ngolwesine kuze kuyefika ngomgcibelo eCity Hall Cup at Kobulawayo kuzabe kungabizozwayo inhlanganiso ziyabe zibukisa lokho kwenzayo kodwa khonapho nje eceleni kuzabe kulabaningi abathaba amakatale labagidayo abathokozisa uZulu laye uZulu ekholisa njalo labo kusukela ekuseni kuze kuyefika izikhathi zantambama ezika 8 bayanxuswa ke bonke kakubhadalwa lutho babe bekhona uNdolwane babe bekhona uNduksi babe bekhona uSimunye Simunye babe bekhona uVictory siyanqoba ukhayisa lamanye ama dance groups
hayi kuzwakele sibili sibongile ube lelanga elihle
ngiyabonga Chris
lo ke ngumnumzana Meli Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Agenda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami ngu Chris Gande lilale.